Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 5 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
okungenziwa ukuze kunciphise uduko lokusilela kwezimoto ezithwala abantu emadolobheni ukuthi eBemas public transport system lekazukho ibe khona kwelinye icele, kube sokusithi-ke amakampani azimeleyo esasivele silayo ikakhulu koBulawayo obhukta labo bavunyelwe ukuthi bathwale abantu ngendlela babevele besenza ngayo.
Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Wamtswangwa uthi inkampani yeZupco isiyehlulekile ukuthwala uZulu elizweni jikelele.
Kula malanga empilo inzima, imali ayibambeki, loba ibhondi lona litholakali US West, amaretha khona sitshalela phansi, yonke into iyakhwela. Siyakwazi ukuthi senzele imisebenzi ayitholakali, le-rate lakhona siyakwazi ukuthi 300 350 400 iqiniso salazi nebhenki layo ikhuluma into eyiyo.
Abantu abaningi koBulawayo bathi sebephila nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lokuswelakala kwemisebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni umhlangano omkhulu wabatsha bebandla leZANU PF lapho asole khona abasebenza lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa wazise ukuba inkampani kahulumende yamabhasi yeZupco isiyehlulekile ukuthwala uZulu elizweni jikelele. UZulu ogoqela abafundi ubhekane lobunzima obukhulu bokuswela izimoto zokuhamba ngemva kokuba amapholisa eqale uhlelo lwabo lokubopha abalezimoto ezingela mvumo yokuthwala uZulu ezibizwa ngokuthi imshikashika. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Osomabhizimusi ababhalisa ukuthi bathole imvumo yokusebenza bengaphansi kukaZupco abathandanga ukuvezwa amagama abo, labo bakhala ngokuthi babhekane lobunzima bokuthi bayaphuza ukubhadalwa ngabale nkampani phezu kwalokho beyithola ngedola leZimbabwe elua isisindo salo mihla ngemihla. Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association iBupra, yena ukhuthaza ukuba kuvunyezwe abezinye izimoto abasebenza bezimele njengalokho okwakusenziwa ngaphambilini kokuqhamuka kwe-COVID-19.
Okungenziwa ukuze kunciphise uduko lokusilela kwezimoto ezithwala abantu emadolobheni ukuthi iMass Public Transport System, kumbe iBemas Mass Public Transport System lekaZupco ibe khona kwelinye icele, kube sokusithi-ke amakampani azimeleyo esasivele silayo ikakhulu koBulawayo obhupta ombayiwa osithi labo bavunyelwe ukuthi babe bathwala abantu ngendlela babevele besenza ngayo. Abantu bona bazazikhethela ukuthi bangene kuziphi izimoto ngokuchipha kwazo langokuthi ziyabafikisa ngesikhathi yini. So esikuqomosela kwenye abavunyelwe ama-private players la abekhona emgwaqweni kube semthethweni njengoba babevele besemthethweni.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso eYeJehova Mbayiwa, uthi okwakhathesi akula esekuphumile kungxoxo abalazo lohulumende.
Ukuthi
nkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi zakwaBulawayo uthi impilo zabantu zibasengozini nxa amapolisa esexotshanisa imitshova.
I-transport iyahlupha okungadingwayo kodwa okuzwisa ubuhlungu indlela amapolisa ayabe xotshanisa ngayo amakhombi ayabe encedisa abantu. Amapolisa awakhangeli ukuthi bayabe befaka impilo zabantu engozini nxa bexotshanisa amakhombi la.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo ophila ngokuzisebenza uthi uZupco akathenjwa ngala sikhathi esiqondileyo esaziwa nguZulu.
Lento ye-transport vele iyasihlukumeza kakhulu ngoba njengathi vele abayenza ama-business esizenzela ama-business ethu okuziphilisa uzathola ukuthi uzabe wona ufuna ukungena ngo-7 ekuseni kodwa uzolayina kuze kushaya u-9 ngaleso sikhathi amabhasi angikhona azabe engekho. Lokho kuyasi-affecta kakhulu kwenza vele kungasebenzeki. Ngabe nje i-government iyavumela nje imihlobo ukuthi ingene kwezemtha abantu bakwazi ukuhamba ngesikhathi abagwanisa ngaso.
Isiphathamandla senhlanganiso eZimbabwe United Passenger Company iZupco koBulawayo umnumzana Tineyi Rwasoka walile ukuphendula imibuzo ephathelane lalolu dubo wadlulisela kumqondisi wenkampani le umnumzana Evaristo Madangwa yena ongazange adobhe ucingo lwakhe. Emazwini akhe ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo unkosikazi Monica Mutangwa uthe uhulumende kazange amise imota ezingekho ngaphansi kwekampani kaZupco ukuba zithwale abantu kodwa imota lezi kufanele zibe kusimo esiqondileyo ukuba zithwale uZulu. Ngesikhathi esifanayo ubuye wathi uyananzelela ukumemetheka kwemota ezingelalungelo ukuthwala uZulu ngalokhu abomthetho bazaqhuba umsebenzi wabo bengela kwesaba kumbe ubandlululo lokhu kusenzelwa ukuba uZulu aphephe engozini zezimota. Okwakhathesi ibhasi engaphansi kukaZupco ingamadola ayisichiyagalombili eZimbabwe i-80 bond ukuthi ikhombi ingamadola alikhulu i-100 bond. Kuthi lezi izimota ezingekho ngaphansi kukaZupco zibuza idola leMelika elilodwa nxa sezithwala ngesikhathi santambama lapho abomthetho sebengasavimbanga emgwaqweni. Ngomnyaka ka-2020 uhulumende wenza inhlanganiso kaZupco ukuba ibe yiyo ekhangele indlela zokuhamba. Ezinye lezi inhlanganiso zamiswa ukuthwala uZulu. Kodwa inhlanganiso le ikhulela linani labantu abadinga indlela zokuhamba. Inhlanganiso yamagqwetha amele amalungelo abantu eZimbabwe Lawyers for Human Rights imele inhlanganiso yabe Passenger Association ithi yona isiphe inhlanganiso yakoZupco kanye nomphathi ntambo wezigaba amahola angama-24 ukuthi befake amabhasi aneleyo ukuthwala abantu behlise ukudubeka kukaZulu ahlangana lakho ekudingeni izimota zokugada. Kungehlula lokhu bazakusa inhlanganiso yakoZupco emthethwandaba ozamele abambe ngamandla ukuba benze lokhu. Nimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi koBulawayo bathi sebephila nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe lokuswelakala kwemisebenzi. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla, abatshayela imitshova, labantu asebekhulile abehluleka ukuselela imuli zabo. U-Ezra Chisa Swanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Imuli eziningi zibhekane loduwo lobuyanga obesebekayo. Iningi selisidla kanye ngelanga njalo imali yokuthenga ingekho. Mnumzana Mehluli Sibanda omunye wabatshona bebhotabhota enzikini edolobho lakoBulawayo edinga ukuyimsebenzanyana kwalelo langa.
Ngihlala e-Country Park ngigezisa izimoto town. Kula malanga empilo inzima. Imali ayibambeki loba ibhondi lona litholakali US West. Amarate akhona zishalela phansi yonke into iyakhwela. Sakwazi ukuthi senzeni umsebenzi ayitholakali. Le rate lakhona sakwazi ukuthi 300, 350 bayebathi 400 iqiniso lisalazi nebhenki layo ayikhulumi into eyiye straight.
Ugogo leminyaka engama-26 lasikhombisa uShila Dube uthi indlala bhe sezethengisa itiye ukuthi aphile ngoba kaholi le-social welfare.
Lapha kuya ngabantu bakhona qala abantu babo unxelayo bekubhale ubone lona sokutshela ukuthi hayi mina sendla lokhu kodwa labhalila ngalonke elifana nayo kube kuyichithi especially njengathi sizenzilayo so vela bakukhangisa abantu ngabacelisa nje ukuthi asizenzeleni igovernment yasifela vele ukuthi kumele uzani uvuze ezindle
iningi selihamba ngenyawo lisuke edolobheni lapho eliphanda khona lisiye emalokitshini ngoba imali ingekho kumbe sokudula kwamagama okubhadalela indleko yemtshova esifuna ukuhlawulwa ngamadola emelika omunye walaba bantu ngumnumzana Thabani Siphepha ocela idola lokugada
ngamgada umtshova ngiyendlini ngibuyele enze ukuthi ngiphendule kusasa ngabathi idola lelana enze ukuthi ngifike ngale lasendlini ukuthenga something ngibhida nje lamanje vele ezinto alinanga impuphu ikhwelile impuphu manje sikhuma almost $6 ngiyathatha nge-$6 ngicela idola wamanje namthelela ngobhida lela ngobhida lempuphu umgayile
kodwa iningi lithi kukhala kusizi ngoba kula muntu ozalisiza loba ongalupha uncedo unkosazana Edith Moyo wondla njalo ufundisa abantu bakhe abathathu ngokuhamba ethengisa izithelo lempida uthi akumpwali aphandela enye
uthi phandle lapha as you can see kuyabe kungani uyibeginner ngenxa yokuthi uma umoya izinto yabufuna ukuqala ukuphusha usebenze ukuze la ukwanise ukuthi kwelinye ilanga who knows we might get a place and rent a shop lokho sengaba lo nana singena etown ngo 10 siwode sitali sikubhodabhoda from 1 chaise ngo 5 kuzathi khaluphethe ngapho ngihamba ukhala ngapho ngihamba ucela ebantwini at least go around with something and unkulunkulu engabona into oyenza uzayiphakamisa ukuthi la mkhangele ukuthi from lokho ngiyathemba ukuthi ngizayihlamula
umumo wezomnotho lokusiba mubi ngamandla kweZimbabwe ukudla kuyadula imali ayikho intengo yezinto iqansa nsuku zonke imuli eziningi zilala ngendlala sakwazi lokuthi ziyaphila kanjani lo nyaka yimane yesithu 7 ngobulawayo igama lamuyeza Jesus Banda
Meli Emerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni umhlangano omkhulu wabatsha bebandla lakhe elezano PF lapho athe usola abasebenza lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Umnangagwa uphinde wakhuthaza abatsha ukuthi bavotele ibandla lezano PF ukwenzela ukuthi ikusasa yabo ibe lentuthuko. Ukuhlaziya ukuphume kulomhlangano sixoxa lomnumzana Dinashe Gambarami umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le Citizens Coalition for Change usithandekile mhlanga weStudio 7 uqale ngokumbuza amazwi akhulunywe ngabatsha emhlanganweni weZANU PF awukuthi amabandla aphikisayo kufanele axoxisane leZANU PF ukulungisa okuhluphayo elizweni ubana kuqutshwe ukhetho luka 2023.
Ngiyabonga ngethuba leli. Singakhulumisana kikho kumbe ngathi ngakho lebandla leZANU PF ngokuthi indaba zama reforms zizahanjiswa njani sikhangele ukhetho luka 2023. Akukho esingakhuluma ngakho ukuthi sicine sesiphambanisa amalungelo abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe abakhangelele ukuthi ngo 2023 bazangena kukhetho bekhethe ibandla ababona ukuthi lingabancedisa ukuthi izinto zitshintshe eZimbabwe. So yikho kuphela esingathi thina njenge TCC ukuthi yikho singahlala maybe sikhulumisana ngakho indaba zama reforms ukuthi ukhetho lube lokuthula ukumisa ukhetho luka 2023 kuyinto engaphambanisa lokwephula umthetho wamalungelo abantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi ngo 2023 baza besiyakhetha amalunga awe parliament lawe amakhanselazi azabamela ngo 2023 lo president abazabe bemkhethile wabakhangelele ukuthi impilo yabo izatshintsha ngo 2023 sebekhethe uhulumende abambona enguhulumende ongaba khokhela izinto zitshintshe eZimbabwe thuthukise iZimbabwe kuyisiyaphambili. So I think into esingeke sifake ku agenda ukuthi singahlala phansi sikhulumisane ngalolu daba.
Ungathi umhlangano lo owabatsha bebandla lezano PF ungaphuma lamacebo okuthuthukisa ilizwe yini lomnotho welizwe. Sesibona ukuthi bona baxoxisana lomongameli welizwe ongumkhokheli wabo umongameli Emmerson Mnangagwa. Njalo siyabona ukuthi bakhulumisana labaphathi intambo bakahulumende bengaletha yini intuthuko elizweni kumbe hayi ngomhlangano nje webandla labo.
Umhlangano weZanu PF wabatsha abantanga bekhulumisana lokukhokheli wabo uMnangagwa umhlangano engingawubona njengecaucus mina kimi njengabantu abakhankasayo nje bevumelana abakuvumelanayo ngoba lananzelela ukuthi iZanu PF isile mnyaka isifusa abantu beZimbabwe bayadubeka akulanto ehambayo sikhuluma kathesi kulento eziningi nje abangazi addressiyo bafake oZupco abantu bayadubeka bamelele amabhasi beze befike ezindlini ebusuku lama accidents aba maningi amabhasi abagadiswayo amabhasi abo 1960 so akukho akukho intuthu esingayikhangelela abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu esingayikhangelela kubontanga lama policies abangawafaka angayenza ukuthi into zitshintshe eZimbabwe. I think like lananzelela emalangeni adlulileyo abakwaziyo ngokuthi sebefuna ukuthatha imbuzi zabantu in this century angiboni ukuthi nxa kumele sibe sikhuluma ngento ezingathuthukisa iZimbabwe singathi ngo-2022 umuntu ebecabanga ukuthi uyahamba emzini womuntu ethatha imbuzi zakhe asilanto ezingcono yini njengabantwana beZimbabwe especially kubontanga.
Hello ngumnumzana Dinashe Kambarami umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Russia liqhubekele phambili libhomba endaweni eziningi kwele Ukraine ikakhulu izakhiwo elicabangela ukuba zincedisa ukuthwala izikhali ezinikwa ilizwe le-Ukraine ngamazwe angentshonalanga. Kusenzakala konke lokhu, inhlanganiso ezijiyeneyo zihlolisisa ukubulawa mahlayana kwabantu kwele-Ukraine libutho lakwele-Russia. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Associated Press ibika ukuba ele-Russia lihlasela izakhiwo ezinjengemigwaqo, injanji zezitimela lezinye emadolobheni abalisa iDnipro le Odessa isenzela ukuba ivimbe ukuthwalwa kwezikhali ezinikwa ele Ukraine ngamazwe athiyeneyo. Lihlaselwa ngamandla njalo ele Russia edolobheni le Mariupol okulamasotsha labantu bakuleyo ndawo abasebigodini yokuzivikela kufekthali yokulungisa insimbi. Kule nhlanganiso eziningi ezidlulisisa ukubulawa kwabantu mahlayana emadolobheni anjengeBucha, Kharkiv lamanye. Kulabanye abantu kwele Zimbabwe abathi kuqondile ukuhlolisisa ukubulawa kwabantu ngele-Russia ngoba kwakwenzakala lokhu emathebeleleni lenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugulawundi. Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi kwephula inhliziyo okwenzakala kule-Ukraine.
Udaba lolu luyethusa kakhulu kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho kwenziwayo.
USibanda uthi
ngibona ngani indaba izagcinisa siya eHague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyanwe ukuthi kathi kwahamba njani lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani.
Umfundisi Raymond Moti webandla le-Baptist Church uthi okwenzakala kwele Ukraine kumkhumbuza umbhuqazwe wegugulawundi.
Esilobela kwendaweni kuthiwa ko-Johnson eBalagwe ngapha eTsholotsho thiya kuyakiwe ngibixegu endaweni ezijiyeneyo kulamangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama-shallow graves. Ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ile thambo emlonyeni. Lokhu kuyahlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma, ukuhlukuluzwa okwakudala kuyavuka futhi kungani ukuthunikisa abantu umuntu wonke wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu so nxa umuntu edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu sonke kumele sihloniphane njengabantu yiko engikubona khona ukuthi lokhu kuyasikhumbuza ngempela iGugurawundi lapha esindebeleni eZimbabwe
uyakhala lomnumzana Mbuso Fuzwayo okunhlanganiso ye-ebhethu likaZulu
okwenziwa yi-Ukraine kuqakathekile kakhulu kuqakathekile ukuthi ilizwe libe kwazi ukubana selilahlekele izizalwane ezingakanani kuyadanisa ukubana elakithi ngemva kweminyaka edlula engu-38 ngemva kombhuqazwe kasikabikwazi from uhulumeni ukuthi kwafa abantu abanganani ababulala yena so mbona ngazathi okwenziwa Ukraine kungikhumbuza kwelakithi ukubana amazwe civil abantu sihlukene
abahlolisisa okwenzakala kwe-Ukraine bathi balakho ukuphanyeka udaba lombhuqazwe owenziwa ngele-Russia emthethondaba we-International Criminal Court Loba ele Russia lingaso ngxenye yenhlanganiso le. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngimo Cape Stube.
Like talk uhlelo asihluzeni bomama namhlanje sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukulwisana lenhlupho ezidalwa kungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe. Izigaba zemandebeleni zikhangelelwe ukuba labameli bedalela eParliamente abalutshwana kakhulu ngemva kokhetho oluzayo ngoba izigaba zemandebeleni zikhangelelwe ukuba labameli bedalela eParliamente abalutshwana kakhulu kukhetho oluzayo ngoba kwabhalisela ukuvota abantu abalutshwana iCommission eyaba iziqinti zokuvota amaconstituency ikhangelelwe ukuphu ngula izihlalo zabameli ngoba iziqinti zimele zibe labantu ababhalisele ukuvota abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu ngasiqinti sinye kodwa izigabeni zemandebeleni zimbalwa ezilabantu abaphansi kwaleli nani kanti vele kuyini okubangela ukuthi abantu balesi sigaba bengabhaliseli ukuvota ngobunengi ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo umnumzana Mbuso Fuzwayo ngocubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu
abanye bavesithi ukuvota kakuthinti lutho kakuncedi kungangcono vele sizidalele sidalise isikhathi ngoba iZanu PF iyarig ama-election kuba ngumbono wabanye abanye bese besithi abameli sasibakhethe kabakaze basebenzele uZulu basitshengise sibili ukusebenza ngomfutho ekuqineni sigcina sibonewa zathi kakusiphathisi ukuthi kuvotwe abanye bese besithi njalo abameli ababekhethwe kwesinye isikhathi babe ngenani ngezinto ezenzakala kwelakithi emandebeleni baya bengaphatheki kangako ukuthi basincedise yikho-ke ukuvota kakusincedi ngalutho kuba ezinye zezizathu zonalezi ezinye zezizathu ezokuthi indawo lapho kubhaliswa khona ziyabe zikhathana lalapho abantu abahlala khona abantu-ke bese bedoda-ke ukudalisa isikhathi sabo-ke behamba imango emide beseyabhalisa abanye abaningi njalo kabalazithupha kulo hlupho lokuthi izithupha abantu kabalazo abanama-birth certificate balenhlupho eziningi siyakwazi ukuthi waba nobhuqazwe wakhetha abantu lapho abazali bababhubha abantwana bengelazimali kodwa ekucineni kuyasilimaza nxa sesingabameli abalutshwane edalela ephalamende ngoba i-development ebehambelana lokuthi silamasisi amaningi ongakanani
umnumzana Fuzwayo wena uthini ubona kuyini kahle okwenza ukuthi abantu bengabhaliseli ukuvota ngobuningi
izizathu ezishiwo nguNdlovu ziyizo kakhulu abantu kubamekele bavotayo abantu kababoni intshintsho njalo khonokho inkulumo kababa lo ukuthi ngo-2030 yabereke khona psychologically yenza abantu bethuze confidence nevote bayebebaliswa zona izinto zadeyi ezixoxwayo. So ngibona ngazathi okuqakathekileyo ukuthi amabandla aphikisayo aphakama akhuthaza abantu ukuthi uma bengasukuma ngokuningi bayevota kungaba lo ntshintsho, ngoba abantu sebelahlekelwe lithemba. Nokundla khonokho okubaliswe nguMdlovu kwezithupha okokuthi kunzima ukubhalisa, kunzima ukuthi abantu bezuze izincwadi esingathi izithupha abantwana abasakhulayo ngezinye zezinto ezenza kube nzima ukubhalisa.
UFuzwayo uyavumelana lawe izizathu zakho ozitshoyo, kodwa ke mina bengifuna ukubakwazi ukuthi bakhona abanye sizwa besithi amabandla akhona abawakhwabithi. Lina njengamabandla aphikisayo, mizamo bani eliyenzayo ukuthi abantu bakhwabithe amabandla enu baze bele ntshukuntshu yokuthi bayibhalisela ukuvota?
Okuqakathekileyo abantu okwenza bathakazelela amabandla babe bebona ubumeli babo kulawo mabandla, babona ukuthi kulabantu bakibo yini ababameleyo, kulabantu abazwisisa inhlupho abanazo yini ababameleyo. For example, nxa sisendaweni leseyedinga, so kumele izakhamizi zibone ukuthi balabo ubukhokheli kuleyo nhlanganiso, kumbe sisebrithini e-Bedbridge, kumele babone ukuthi ubukhokheli obubameleyo kuleyo nhlanganiso. Yikho kwenza abantu baphakame bancedise. Yikho thina njengebandla-ke efikile le-Citizens Coalition for Change silobumeli obuvela izigaba zonke elizwe lonke. Yikho-ke hhayi asikaze sibone kulokukhonona ukuthi abantu bathikeka bakhwabithi ibandla lethu kumbe ubukhokheli bebandla lethu.
Umnumzana Fuzwayo, wena uthini nxa sikhangele amabandla ezombusazwe aphikisayo? Abakwenzayo kuyabangela na ukuthi abantu bazizwe befuna ukuthi bayobhalisela, kumbe labo yibo abayenza abantu begcine bedonda?
Amabandla aphikisayo ukwenza kwabo kwesikhathi kokufuna abantu imimoya ukubana bengayibhalisa nokuthi bengayivota, ngoba kanengi nengi uyathola ukuthi amabandla abetha abantu abangalabuntu abangayisibo ababafunayo, abangayisibo baleyo ndawo. As long as umuntu engabasebandleni ukuthi uzwanana labaphethe ibandla, bamthatha bemsuse khona le ndaweni yakibo phakeendaweni abantu abantu. Ikakhulu yona le into ngibona ngazathi iyanzile kakhulu emathebeleleni, especially koBulawayo, ngoba ungakhangela koBulawayo kathesi ukuthi okhansila bangazi abangayisibo bakoBulawayo abafakwayo. Khonokho kwenza abantu bakoBulawayo bebone bengalasizathu zokuthi bavotelane. So ngibona ngazathi kuqakathekile wen mbonile i-outa kusenzini, ngoba uNube labomama uKhuphi bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisa. Kuqakathekile ukuthi beyonikaza abantu ukuthi bebhalisa, bekhuthaze nebandla labo ukuthi kalifake abantu bendawo.
Ye, nanto udaba baba Ndlovu.
Angilaqiniso lakho khona lokho, ngoba phela uyabungazi ukuthi lo muntu uzalelwe ngapho wakhulela ngapho. Okuqakathekileyo ukuthi umuntu azalelwe akhulele kuleyo ndawo, abe yisizini yaleyo ndawo. Njalo abantu yibo abakhethayo. Thina-ke kuhle-ke kubandla lethu le-Citizens Coalition for Change ekuthini nxa kukhethwa umuntu ozamela abantu kumbe kukhansil kumbe kusephalamende, izakhamizi kuleso sigaba ezebandla lezingayisizo zebandla esingathi ama-stakeholders kwalomutho bayasho ukuthi lowo muntu bayafuna ukuthi abamele na kumbe hhayi. So kuba kuhle ebantwini engithemba ukuthi-ke ngo-2023 sizabe sesi-improvile i-system yangikhona yokuthi izakhamizi, ama-citizens zendawo, ama-citizens zakoBulawayo abe lo mutsho omkhulu kulaba abazabamela edale lephalamende la kuma-council.
Ye, mnumzana Fuzwayo, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba Ndlovu?
Hayi, uNdlovu engabe ekhuluma okuqakathekileyo ukubana ibandla lakhe beyond ukukhuluma ukuthi lizalalela okufunwa ngabantu, sikubonile odaselikwenza kuwadi 26 lihambisile babhala baze badinga lezigidini zabo khulume kakhulu ezivela ngale kwaHlangana.
Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Edwin Ndlovu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.